indleko zamabhasi kunzima sithi ngokubana kathethe ukusuka ewarding yani kuwa 23 esitishi lokuthiwa kusukuko Kenan yi 60 bond ukuya kobulawayo ukusuka ewarding yami usiye eNkayi center yi 30 bond so kulobunzima obukhulu kakhulu ngemali yakho njalo ayitholakali kunzima kakhulu nxa ungayithola sugijimisela ukuthi kahle la uyedinga okuyi 10kg khona ngoba i 10kg i 50 pounds ngiyangena namhlanje ezitolo ngikhuluma nje ngisesente enkanye ngiyangena ezitolo enkanye ama ecotech kabasathathi kwezinye izitolo and la bani bona labo abantu abangakuncedisa ukuthi wena umtransfer imali na kunika cash sasithi half half so nxa wena uyabe ufuna i 60 sokumele ukuthi ufake u 120 yibo bunzima sobukhona.
Qala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abesethola impahla ezitolo. Lokho elukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babe sithi ngama-pros. Lonyaka kakula uhlelo olunjalo akula ngoba abantu vele bazilandela. Babe ngani bathola tholile, babe gijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele, bekungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno. Lo wayetholile khonokho kuncane vele sokwaphela. Hhayi GMB abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadi ethu akhatshana, uyasuka uqonda ukuyalala khona ukwenza ukuthi lawe uvuke uthenga. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana enkanye. So kusithi-ke bengabuya bona la bezothengisa sebevela uthenga khonapho. Sele sibhadalisa igogoko eli-1 60 bond igogoko elilodwa. So then ukugayisa i-$5. Ngikhuluma nje kathe sithukela i-40 bond, i-cooking oil 2 liter i-50 bond. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje iza sibulala nje. Ngikhuluma nje kathe silezalukazi leze ezuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23 lokho ezigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu akula madona ngenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka lokudula kwezimpahla impuphi 10kg sithenga 50 bond so umuntu vele uyabe ngelayo yena leyo mali ukuthi athenge
uthe abagogileyo abasatholi ukudla kungani njalo babe kuthola ngapi
kade babancedisa i-social welfare okwakhathesi angisakwazi ukuthi kathi ongabe sokubambile kuyini ngoba lokho ebegcine ukuthola ngoJuni.